Chamisa liyakwazi-ke ukuthi lapho kubizwa khona umhlangano ka-Advocate Nelson Chamisa abantu bayaphuma ngobuningi babo. Ngingafika-ke khona ngale esigodlweni sesitumbuza nje ngifuna ukuzwisisa ukuthi imudu yabantu iminjani, abantu bathi bazahamba ngezinyawo iloba kukhatshana bayefika-ke bayekuzwa imeseji-ke eka-President Advocate Nelson Chamisa mayelana lokuthi ilizwe lethu siyangaphi, sizahamba njani, ama-problems nenhlupho esihlangana lazo zizalungisiswa njani.
Manje amapholisa aliwazisile njalo athini?
Amapholisa azisiwe ngumhlangano lowo, bawuvumela umhlangano ukuthi uye phambili, basinika la ngencwadi eyobufakazi bokuthi hayi umhlangano uvunyelwe emthethweni ukuthi umongameli Advocate Nelson Chamisa ke akhulume lezizalwane zeHarare leChitungwiza ikusasa emhlanganweni omkhulu eChikomo Stadium eChitungwiza.
Enye inkokheli ebalisa omnumzana Welshman Ncube labo Tendai Biti baya bebekhona yini?
Bonke abakhokheli bethu bemhlangano we-TCC banxusiwe kulo mhlangano njalo ngumhlangano ovulekileyo esingathi ngesikhiwa yi-public meeting. Wonke ozizwa efuna ukuba kulo mhlangano ukhululekile ukuthi abe khona, ozizwa njalo engakhululekanga ukuthi abe khona hhayi ngabanjwa ngamandla. Umhlangano wabantu abantu bayaphambili ngomhlangano wabo, ofunayo ukuhamba uzahamba labaningi esingathi yi-majority, ofuna ukusala uzasala.
Ye manje ungasitshela ukuthi umhlangano lo kuza khulunywa yini esike sezwa ukuthi inkokheli ifuna ukuzwa ebantwini ukuthi kuthathwe inyathelo bani kudaba lokuthi amalunga edale lephalamende asuke edale?
Indaba yokuthatha impono yabantu kuyaphambili. Remember mne wethu ukuthi lapha sikhuluma ngelizwe lonke, sikhuluma ngeHarare yodwa. Bakhona abakhokheli abathunyiweyo amasayidi wonke angufoya emhlaba welizwe leZimbabwe abakhulumisana labantu besizwa impono yabantu endaweni ezishiyeneyo elizweni lonke jikelele, abazaphenduka-ke bereporta back ukuthi abantu batheni ngendaba leyo. Ngiyakwazi ukuthi kuTwitter lakunye amanye ama-social media kulo mbono oqhingileyo kakhulu okuthi siphume. Kodwa-ke kwesinye isikhathi kuhle lokuzwa nalabo abangekho kuTwitter abanganelisiliyo-ke ukuthenga idatha babe kuTwitter, imbono yabo labo iqakathekile. Le abanye abangebe bengekho kuma-platforms lawa sibambanise ndawonye, sisihluze ukuthi impumela yokuthi abantu beZimbabwe kanye kanye bafunani sibe yazi.